Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kantemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sifuna ukuqeda HIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs and that was angena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppress kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa sizosiachieve njengesizwe seZimbabwe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day.
They joined the craft train and they crossed the line. I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you and they are going to punish you.
UZulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yesigidi samadola eMelika $500,000 kubaphathi ntambo bakhe kanye lamalunga edale lephalamende. Amaqembu amakhulu afana lele Argentina, Spain, England, leSenegal asesiya kusigaba sesibili semidlalo yemncintiswano omdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wonke World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day lapho elibe lomkhosi omkhulu owenzelwe eMarondera esabelweni seMashonaland East. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje eMarondera, umqondisi weNational AIDS Council uDokotela Bernard Matsima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamachumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamachumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegciwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Matsima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igciwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igciwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs. Ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basaze bebe lempila kahle. Ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV. Kulaba abanatha amaphilisi nxa umuntu sevele sekuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe. Lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle. Ngenxa ngenxa yokuthi ama ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu nxa sekuma drugs uzakwanisa ukuthi ekhohlwe ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe engasaziyenzi. Okunye njalo yokuthi ama drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bayithi nxa singaba lama problems singadaneli kuma drugs kodwa asidingeni usizo kuma psychologists kumbe abanye ama counselors abangakhuluma nabo. Because ama drugs abanye bangena kuma drugs ngenxa yokuthi bale depression, bale stress, abakwazi ukuthi bengenza njani. Kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma drugs impilo yangkhona ingabe ishiwe wesi kulalokhu kade kuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma counselors. So njenge National AIDS Council, i drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila ngeHIV bebe sekuma ARVs, and lawa zangena kuma ARVs iviral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa size siwa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum umnumzana Innocent Ndibali uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yezigidi samadola eMelika 500,000 kubaphathintambo bakhe eyokuthenga izindlu. Abasekeli babaphathintambo bona batholiswe inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola eMelika 350,000. Kuthi amalunga edale lePhalamende wona atholiswe inkulungwane ezingamachumi amane amadola eMelika 40,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo ziza phezu kwezikweleti zezimota ezifanayo ezitholiswe wonke amalunga edayele ePhalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo, njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayela ePhalamende kanye labaphathi ntambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezijiyeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lePhalamende izikwelede ezemali engange $40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile, bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu ngoba abavele bemele abantu.
Uqhubekele phambili sithi ubona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo. Labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje umakhamu layo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu, siyakwasitha abelungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe la mali, akayidingi leyo mali.
Ummeli weNorton edayele ePhalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali esithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the little that they have. That's why they've been given 40,000 as housing allowance. Yet the minister has got 500,000.
Kungcono bathole oncane kunoko, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi intambo bakahulumende bathole ama 500,000. I-40,000 incane kakhulu. Basikhangilela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzane Sontshamisa uthi amalunga edale ephalamende abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
Sebe phakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe. Sengibatshelile ukuba bengekela ukwenza okucacayo abantu bazabona okwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubulunayo zomnotho umnumzana Masimba kuchera upa umbono wakhe laye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyaba ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama-MP kumbe ama-deputy minister kumbe ama-minister azahluleka ukubuyela kuphalamende next term, imali zangkhona bazazibuyisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama-loans kumele kube le ndlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama-taxpayers. Kodwa ngibona njengani i-loan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama-MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uParliament kumbe engxenye bayalusa ama-seats abo. So into enzima leyo ngibona njengani ama-loans lawa
iningi lile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathi ntambo yimali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela ephalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ephalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza mbizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana lezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, uthi abathethe imali kahulumende abakudalele ephalamende kanye leziphathamandla zikahulumende balelungelo lokuthola abakukhankaselayo. Kodwa uSibanda uthi akuqondanga ukuba abantu laba banikwe imali le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu kumele silukhangele ngoba indlela emphakathini osolungi ngayo lumbaqandile. Eyokuqala ukuthi ama-MPs asemsebenzini singeke sakubalekela elokho. Lapho abahola khona, lapho abagcine khona, kumele kube lama-conditions of service abancedisayo. Nxa behambe bakhuluma lomqhatshi bathi mqhatshi sidinga uncedo olunje, umqhatshi wabavumela ukuthi abanike amaloni ngendlela abanike ngayo nanjalo ngendlela abanegotiate ngayo, akulanto embi from uhlangothi olwezisebenzi kumbe singathi from a-labor side. Into esuka ngibone ngazani ivoce into leyi ebantwini yikuthi abantu bayakhohlwa ukuthi ama-MPs nawo yizisebenzi, njalo bayakhula banezifiso zokuthi babe nemizi eqondana labo, balezindlu abazifisayo, balalokhu nalokhuyana abakufisayo. Xa beyeka umkhathi bayacela ukuthi bafuna ukuthi bangezelelwe iphetho abayiphiwayo, bafisa ukuthi balale endaweni ethize, bafisa ukuthi bazuze ama-allowances anje, njalo enye yama-allowances kube yimota abayiphiwe, bese uthitha okunye bezebe zifuna lezi zindlu. Mina ngibona ngazani akunanto embi nxa singakukhangela from a-labor side of things or from a-legal side of things.
Kuyini okungabe kulukhophe udaba lolo?
Yikuthi abantwini abaningi izinto zonezo amabheni esingathi ngama-benefits anjengamaloni ezindlu nani zabaselakho. Ungaya ebhanga wena kathesi usiyadinga uncedo lwesikwelete esokuthi wakhe indlu yakho lokhona okuthiwa ngama-bond kumbe okumqedisa indlu ukuthi uyifulele kumbe wenzeni, uzathola ukuthi into zonezo kaziselula ukuthi abantu abaningi bazithole. So obekungafiswa ngabantu yokuthi ngabe bathe labo bezicelela bafuqa uhulumende ukuthi ama-building society avulele abantu labo babe nesikhala sokuyangena bazuze amaloni emabhanki. Yizo izinto ezikhangelweyo lokuthi yona iloni yakho vele ininjani, iyile interest kumbe kayina interest, interest yakho ikhambelana namabhanga kumbe ihambelani namabhanga nalokho okunikwa ngamabhanga lapho abantu abaningi abangancedakala khona. So engakutsho ukuthi ukhophe lukhonapho ekuthini bakhumbule bona ezako izisu basebekhohlwa ukuthi uningi lwezimbabwe lalo luyafisa ukuthi lube namaloni okwakha izindlu. Ngabe bathe besenza okwabo nephalamende laphana benza ukuthi amabhanga layo esithi ngama-building society aba le ndlela elula ebantwini ukuthi bayiboleke labo yona le imali, ngibone ngazanto yokunganceda kakhulu.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, ingcwethi kwezemithetho kahulumende, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Iqhula lengcwethi zezomthetho kwele South Africa lithi uMongameli Cyril Ramaphosa wephule isisekelo sombuso ngendlela aphatha ngayo udaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe lePhalaphala eLimpopo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula lele elakhethwa lidale lePhalamende ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe, lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala, wephula umthetho wenqabela umongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi engumongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangalwa kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi umongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axojwe umsebenzi. Ingcitshi kwezemthetho e-University of Cape Town umnumzana Richard Calland uthi umnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembokodo.
When a finding such as this is made against a sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehliswe. Igqweda leZimbabwe umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa ukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi into efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale lePhalamende labaphathi entambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho okuhambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So asazi ukuthi le mali ingeyokuba khokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamdonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho, ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenga ukuthi bahlale bethule. Ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangange ezezimali umongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelelo lwebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobalwa ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye, okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo, kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesehlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le-ANC likhangelela ukuqhuba ukhetho lwenkokheli zalo ngompalakazi wenyanga ezayo. Umnumzana Ramaphosa uncintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla salelibandla unkosazana Dlamini Zuma, yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sincintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa ngesikhulume sebandla le-ANC umnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yaleli bandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Kusenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi ukubala umbiko owethulwe liqula lengcithi leli, kanti ke kungekudala uzakwethula impendulo yakhe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Iningi likaZulu weZimbabwe liyakusola okwamagama okwenziwe ngabaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende abavume ukuthatha izikwelede zemali eningi kuhulumende yokwakha izindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende banikwe ingxenye yesigidi samadola emelika $500,000. Amalunga edale lephalamende wona avumelana lohulumende ukuba athole inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT kanye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UDube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuthi izisebenzi zikahulumende zibe le mpilo ezabanika isizotha, ezabanika ukuthi bakwanise ukubhekana nomsebenzi wabo abanzi bejulise ingqondo, njalo bewubheka bengakhangelelanga ukuthi babe befika amashontsho lapha nalapha abangakwanisa khona, ngoba thina babona ama-MPs isikhathi esiningi ngokuswelakala kokuhola sinanzelele bakithi ukuthi bebehola imali engange kumbe bahola imali engange 300,000 bond eyingeyange $300 babuye bafiwe about 200 United States dollars in that currency. So imali engako emuntwini ka-NP okhangelelwe ngabantu be-constituency bonke bekhala kuye nsuku zonke ngenhlupho isikhathi esiningi ezipersonali izimfa sogalopiyana ngabantu nje esingathi abalalo iholo. So kukhulwa lokho kungcono, kodwa ikakhulu esikugcizelelayo esikubonayo futhi ngakho ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyakukwanisa lokho, ngabe uyayelula ibandla zakhe aguqule ama-conditions ama-civil servants akhe wonke. Kuyatshengisela ukuthi uyakwanisa uhulumende, kodwa okumehlulayo corruption ekhona ku-government ka-ZANU-P F.
Baba Ngwenya, ngena khonapho sizudungathini baba.
Ya, iqiniso ukuthi nxa uhulumende ethatha izimali esiphaleni sikahulumende incedisa abasimelayo kuphalamende ayisuke into embi. Kodwa inkinga yokuthi kanti ukhetho olwenza ngo-2018 isikhathi sonke lesi ama-parliament azabameli bethu behlupheka okwakhathi sesikhangelane nokhetho oka-2023 kakusoze kudingeni inkulumo, ngoba yabona ukuthi into enhle eyenziwa nje esikhathi esilungileyo kahle, kodwa into enhle eyenziwa ngesikhathi esingalunganga iyashupha. Yikho-ke kufanele-ke kuqonde ukuthi imali leyo abayinikwayo yimali eyabo isikhwameni sabo kumbe yimali eqondane lemisebenzi eku-constituency na kungasakhangelanga amaphepha la engasaphumanga. Hhashi kuba le nkulumo, kodwa-ke akulankinga ayise mali yeZANU-P F, kodwa bona ngathi mina inikwe ngesikhathi esingasiso.
Ye, siyamuzwa lapho uyakhuluma uNgwenya baba Dube. Kodwa-ke siyabona ukuthi lina-ke amalunga enu lawo ayithethe imali leyi kuzobuya lamalunga e-CCC. So abantu sebekhuluma lapho bathi seligapula lapho.
Iqiniso elikhona yikuthi abangane bethu be-CCC sebazifundisa umthetho wokungabi leqiniso ebantwini, sebaukuthi baya indicator left bakhone right. Kodwa kathi mangali, ngoba nje ungakhangela libandla lona elingela-constitution elingelama-policies elingelani nje into abangayibamba ukuthi bona bamele lokho bayithethe bonke abe-CCC ngaphandle kuyo-MP wabo yedwa kuthiwa ngumagama umane engayithathanga ngomlungu lowo owavela wayeyimali yakhe kudala.
Lina-ke Dube,
imali leyi siyithethe siyithatha ngenhliziyo emhlophe, ngoba amalunga edale lephalamende ngabantu abasebenzela uZulu. Okuqakathekileyo yukuthi nxasebeyitholile leyo mali basebenzele uZulu ngeqiniso, 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 njalo uZulu sekumele aqaphe ukuthi kunqase bayaphile leyo mali abayakhuluma ke bayasebenza labo bebona ukuthi ukhulumende katshontshe enye imali njalo abanye abantu abangamathumbu sevenzi lezisebenzi zonke nje zilizwe lezimbabwe ama-members of parliament abalwela ngoba naku phela bona bazilwele bathengisele ukuthi bakwanisa ukuthi balwele amalungelo abo
ye siyakuzwa Dube siyakuzwa
bebehlala odabeni belwela wonke umuntu ngokufanayo
ye siyakuzwa Dube baba Ngwenya nguzwile lapho sithi ungazani uyasolala
ngiyasola kakhulu phela antsho amalunga e-Triple C namalunga eqembu eliphikisayo nxa kuthiwa ngoba babevele bengabantu ababevele besala izinto ezinikwa yi-ZANU-P kumbe i-ZANU-PF nxa sokuthiwa khona sokukhitshwa imali yesiphalenti kahulumende bafanele bahlale phansi labo lomongameli wabo uNelson Chamisa labanye babo bahlale phansi bathi nanku-ke madoda sokusenziwa lapha sokukhutshwa imali yesiphaleni asibeni leplani yokuthi sikwazi ukuthi sitshele abantu bezithi imali yengeyani kumbe nxa abantu abasithuma ephalamenti besala imali besala ukuthi imali ingathathwa imaliasiyithatha ngoba ngapha amadokotela namanesi ayakhalakhala ngemali kodwa ama-members of parliament bayanika imali imali yakhona kanti yayiphuma esiphaleni esisodwa so mina ngidube mina hhayi amaqina
umnumzana Rejoice Ngwenya lapho yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT belawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba wokuba banga inkezo ye-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar uqhubekela phambili njalo amanye amaqembu amakhulu afana le-Argentina, Spain, England, le-Senegal asesiya kusigaba sesibili salimdlalo. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Iqembu lezwakazi le-Afrika eTunisia izolo linqobe le-France 1-0 emdlalweni wokugcina kuhlandlala kuqala kodwa lehlulekile ukuya phambili ngoba liqedele ngelesithathu kumdlalwane ka-Group D ngaphansi kwe-France le-Australia. Umnumzana Brian Marekera uthi kuyamjabulisa amaqembu e-Afrika enza kuhle kule midlalo.
So far we are happy, siyakholisa ukuthi i-Africa at least one team is through Senegal and we are hoping ukuthi I'm hoping with 3 out of 5 teams as Africa, ziyangena ku last 16. Senegal, I'm betting on Senegal, Morocco, le Ghana.
Umnumzana Oceans Banda uvumelana lo Marekera uziqhenya ngeAfrika.
Yenza bebhola okwenzakalayo akade sokucabangela besingakucabanga ukuthi Africa teams zonke zingakhona ukuthi zikwalify ku round of 16 zikwenze uchallenge kwenzekayo. Inhlanhla yokuthi nje kuphela sisaphathele ukuthi bephambili abafana be-Afrika.
Yipho ikwenzima Afrika.
Ku-Afrika engaba ngcono yiGhana leSenegal nxa zingaqina ngamandla.
Imidlalo le ibukelwa ngabasakhulayo labadala. Umeliseli Jamela ngomunye wabo.
Le-22 years ngintombazane esakhulayo ngiyayithanda sibili ibhora i-World Cup. IBrazil ngiye ngithanda yiye ngifeva kakhulu fisa ukuthi ngawina sibili. Ze-Africa lazo ngiyazithanda kodwa iBrazil ngithanda kakhulu fisa ukuthi iwine sibili World Cup final.
Omunye njalo ofunda ekolejini yeNasi uBright Dube uneqembu lakhe alithandayo.
Ngihamba ngeBrazil. Hayi iBrazil iye ngibona ngathi hayi izosiphusha sibili. Lokhu embukele amagame so far. Ngathi khona kuyathembisa sibili. Alapha e-Africa team engasenzela ngcono sibili ibona ngathi iGhana.
Udokotela TB Shoko usebenzela kwesinye isibhedlela zakobulawayo uthi inkezo iya e-Africa.
Mina ngwani engibonayo i-team inzela athi kuyo cup yiSenegal.
Kutsho ngani phela ukhulume nje?
Ngisho ngokuthi nabantu abamnyama, of course it's not the reason, but nabantu abamnyama mboni ngani abangani basithi nyana. Baraithi kakhulu bangcono lawo.
Owesifazana ohlaziya ezenguqu uthande kancube uthi inkezo iya eBrazil.
We are glued to our screens service khangela ama screens ukuthi this time kuzoba njani. Brazil as usual the favorites, they're looking good, they're hungry. Sababona sibili abafana babadlala.
Namhla ku Group F bekudibene ele Croatia le Belgium, ukanti ele Canada belincikilana le Morocco. Kuzothi ngo-9 namhla ntambama ku Group E kudibana ele Japan le Spain, kuthi ele Costa Rica lincikilana le Germany. Imele Studio 7 igama namu Ezra Chisasibanda.
Oliver Lelisayo, ngugeino kumete, saithi, sithi asidibaneni njalo kusasa.